Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine ebuseni ziku 20 mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa usukile elizweni izolo elibhekise emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika. Bakhona abesabesola uMongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani leziphathamandla zikahulumende wakhe.
Abaphathi intabo bevele sebebaningi nxa bengu-20 bebefanele baphungulwe babe lokhu besiya phansi. Ngangabe lokhu engezelele siya phambili akusonto enhle leyo, kungathi sokudingwa abangane abakwalaphana, omunye lathi lami ngisele eceleni asondezwe.
Kuhlelo lokuhlaziya indlela eyavotwa ngayo esigabeni seMandebeleni lamhlanje sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
I-generation le ekhona kathesi isiya phambili, si-drifter, sigeleza, isiyakhatshana. Abantu sebehamba bekhohlwa ngakho ukuthi nje into iguqula wonke, i-impact yakhona u-ekhethen siba lithwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elibhekise ngapha kwele Melika emhlanganweni we-United Nations General Assembly. UMnangagwa usuke lequla leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa ezigoqela umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube, usibalukhulu webhanga le-reserve uMnumzana John Mangutya labanye. Umphathintambo ezenzakala phandle kwelizwe uMnumzana Sibusiso Moyo ubengekho kuqula leli ngoba ethiwa uyagula esesibhedlela se-Avenues. UMnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations ngeviki ezayo ngolwesithathu. Osaphethe isikhundla sakhe kumele kube ngumnumzana Kembo Mohati ngoba owagcina ukusibamba ngumnumzana Constantino Chiwenga. Kulabanye asebesola uMongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani labaphathintambo bakhe yena wayethembise ukulinciphisa ukuthi lingalingani lelikamnumzana Robert Mugabe. Ngolwesithathu uMongameli ukhethe umnumzana Owen Ncube ukuthi abe ngumphathintambo ogatsha lwezomvikela i-State Security. Ugatsha lolu lukhangelane lokusebenza kwabacuphi ama-CIO. UNcube ulembali engathakazelelwa ngabaningi ngoba esetheswa amacala obudlwangudlwangu. Ekuqaleni uMongameli Mnangagwa ubekhethe abaphathintambo bakahulumende abangamachumi amabili, kodwa sebengamachumi amabili lambili ngemva kokukhethwa kukaNcube. Ngasikhathi sinye uMnangagwa ususe usikomiji kamsitheli uMnumzana Thobayi Wamudede wathathiswa impentsheni kuthi usibalukhulu wezokwethulwa kwembiko uMnumzana George Jaramba uphiwe esinye isikhundla kunye labanye osibalukhulu bakahulumende basuswe ezikhundleni zabo basiwa kwezinye. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Phakathi kobuyanga obungaka akufanelanga ukuthi i-cabinet ibe nkulu. Abaphathi intabo bevele sebebaningi nxa bengu-20 bebefanele baphungulwe babe lokhu besiya phansi. Ngangabe lokhu engezelele siya phambili akusonto enhle leyo, kungathi sokudingwa abangane abakwalaphana, omunye lathi lami ngisele eceleni asondezwe. Ubefanele aqale abale isisekelo sombuso asikhangele ukuthi sitshone, aqale ngalabo abaphathi intambo ababhaliweyo isisekelo sombuso ukuthi kumele babe khona, abesengezelela batsha. Ngikhuluma manje ungakhangela lokho esingathi ngumuda kumbi section 225 we constitution Zimbabwe uthi wona phecelezi the president must appoint a minister to be responsible for a national intelligence service lokho kuyisidingo sesisekelo sombuso ukuthi afake uminister okhangele abacuphi kodwa lokho befanele ukuthi akwenze kungangezelele kumele aphungule abantu baningi kakhulu
uncube ngomuntu osolwa ngabantu abanengi bathi ube setshenziswa kakhulu ngumnankagwa eMidlands ekuphathekeni kundaba zodlakela ngalokho bathi kalungelanga ukuba ngumphathintambo kahulumende ungathini ngalokho
yekhona vele umuntu ovotelwa obekwa ukuba ngumphathintambo welizwe kumele abe ngumuntu oziphethe ngendlela efaneleyo owenza abantu basuthiseke ngaye abaku-opposition ababusayo labo bonke abantu kumele sibeke abantu abangalimazi bantu abenza ilizwe lihlonishwe ngakho-ke nxa ngabe kuliqiniso ukuthi kaziphathanga ngendlela efaneleyo kuyabe kuyinto engalunganga kodwa into eqakathekileyo ukuthi umuntu oqakathekileyo ngupresident nxa ngabe yena ele-order ilizwe liyahamba kahle nxa ngabe ngumuntu ongakwazi ukuziphatha ilizwe kalihambi kahle okukhulu yikhona lokho ukuthi abantu kakungena abantu abaqondileyo ezikhundleni lezi kodwa phezu kwakho konke njengoba nishilo upresident nguye umuntu anabe ngumuntu ohlelekileyo
phakathi kwezigaba zonke zelizwe iHarare yiyo yodwa engakakhethelwa umphathintambo Ungathini ngalokhu nxa sikhangela ukubana idolobho leli liphatheke kabi ngomkhuhlane wekholera?
Kube yikwehlisa kakhulu kukapresident ukuthi angaphangisi ukuthi afake umuntu ozasebenzisana lo minister we-local government nalo we-health lwezimali ukuthi kulwiswe umkhuhlane isifo sehudo lesikholera kumele ukuthi izinto ezinjalo zithathwe ngendlela ephangisayo ngoba kufa abantu kuvalwe izikolo kuma impilo elizweni kumele-ke abantu abanjengabona labo baphangise ukufakwa ezikhundleni hhayi ukuthi kubhodwa angithi kathesi sikhuluma kufakwe uminister omusha ubaba uncube okhangele abacuphi izinhloli zelizwe bekufanele ukuthi ngaleso sikhathi akubone ukuthi ophethe eHarare ukhona kodwa uminister okhangele iprovinsi kaqakathekanga kangako endaweni ye-devolution bekufanele ukuthi kudivolve ipower kufakwe laba bantu ngendlela isisekelo sombuso esibe ngakhona kathesi abe-MDC abayibo abawina kuleyo ndawo yibo bekufanele ukuthi ube baphethe iHarare yibo kufanele ukuthi babe yibo abalwa lesifo sohudo leso kuyadinga omunye kuzani uthabu yazokwenza into angayikhwethelwanga akuqondanga kumele kuhlonishisekelo sombuso iHarare yavotela iMDC umuntu ofanele aphathe iHarare ngumuntu weMDC kobulawayo ngumuntu weMDC emathebeleni North umuntu weMDC kwezinye indawo ngabezanu PF yikho lokho kwakhishwa lukhetho
iKhabhinethi kaMnankagwa isilamalanga iqalisile ukusebenza kukhona yini okukhanyayo asebekwenzile
esimbone ematasatasa egijima kakhulu ngumphathintambo wezempilo lenhlalakahle yabantwana umnumzana Phathaya Moyo nguye ogijime kakhulu ngokuba amehlo elizwe akhangelene lalokho okwenzakala eHarare osekuthutheleka kwezinye indawo okuyisifo sohudo hhayi ukusebenza lanxa singakapheli isifo sohudo usukumile uyabonakala kanti-ke munye sesimuzwe ekhuluma efaka icebo lakhe lanxa esithi usezalifeza kahle ngokuya kwesikhashana esilandelayo ngumnumzana uMthuli Ncube ophethe umphathintambo wezezimali abanye hhayi kasikezwa lutho kibo mhlawumbe ukuthi kusaqalisa basafuna bebhale phansi izinto abazazenza kusiya phambili kanti kokunye bebesalinde ngendlela yokuhleleka kwelizwe i-statement lesi sezolo esikapresident esokuvulwa kwephalamende ngokuba nguye owenza ofaka i-agenda okufanele aminister cuphe kiyo basebesuka besiyasebenza sesingabakhangela ukuthi bayasebenza yini kusiya phambili kodwa abantu abaqakatheke kakhulu kathesi ngabokuvusa i-economy ngabokulwa lobugebe ngobukhona elizweni lalowo kufanele abone ngokuthi imithetho yelizwe iyahlonishwa
alo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa le-studio 7 ecingweni ekobulawayo Amabhanga abikwa ethola inzuzo ethe qaqa kungakhathalekile lokuhloka komnotho welizwe. Kodwa izisebenzi zamabhanga la zimathonsi kuholo lazo. Kunje izisebenzi lezi ziyatshengisela zikhondana kakubi ngokuphathwa kubi emsebenzini. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo eKwaBulawayo.
Isimo somnotho welizwe lokho siqhubeka sisiba sibi eZimbabwe malanga wonke, kodwa lokhu akuphazamisanga umsebenzi wamabhanga abika ethole inzuzo enhle lonyaka. Amabhanga anjenge POSB abika ukuthi athole inzuzo ephezulu kwezigidi eziyisichiyagalombili, kodwa lokhu akuvezwa liholo elitholwa yizisebenzi ngaphandle kokwenzelwa idili lokujabulela leyo nzuzo. Amalunga aweZimbabwe Allied Bankers Union ehlangene lezinye inhlanganiso atshengisele eBulawayo Athletics Club ngemva kokuba ibhanga le-POSB libike ngokuthola inzuzo yezigidi eziyisichiyagalombili zamadola, kodwa lehluleka ukukhangela izikhalazo zezisebenzi zalo. Izisebenzi zitshengisele ukudana ngesiphatho salamabhanga njalo zithembise ukuqhubekela phambili ngalolo hlelo lokutshengisela. Umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi zamabhanga eyezibhawu unkosikazi Linda Phiri uthi ukutshengisela lokhu bakwenze bebona ukuthi amabhanga amaningi athole inzuzo enkulu lonyaka, kodwa akazange akubone kuqakathekile ukuchathekela isilinganiso esithile ebantwini abenze athola leyo nzuzo.
Ukutshengisela lokhu ekade siwenza kumabhanki anjengase-POSB, IDBZ le-AgriBank. Ngokokuthi amabhanga lawa adeclare ama-profits amaningi. Amabhanga lawa sedeclare ama-profits lawa basaniki izisebenzi izimali. Ungakhangela ama-working conditions ezisebenzi, abantu bayahlukumezwa emsebenzini, bancutshwa izimali, ama-working conditions angkhona kahambelani le mali enza amabhanga lawa.
Unkosikazi Phiri uqhubekele phambili ekhuluma ngokuphathwa kubi kwezisebenzi zesifazana emabhanga, zona ezihlukunyezwa ngokwecansi, ethi izisebenzi ezingomama azikhulumi ngoba zisesabela ukwelahlekelwa yimsebenzi.
Indaba leyi sexual harassment it's a cause of concern kakhulu ngoba yena lo umuntu ama-victims angkhona ayesaba ukukhuluma ephumela egcikeni ngoba babesaba ukuthi bengakhuluma bayakwansi ukuhlukumezwa emsebenzini. So yindaba esigijima ngayo njengeZibhawu yona le sexual harassment. Sifuna ukuthi abantu baphumele egcikeni and sibancede ngoba we spend a lot of time emsebenzini. So nxa ukuthi uyahlukuluzwa emsebenzini wakho, uzathola ukuthi ama perpetrators angkhona, they've been getting away with that.
Umkhokheli wenhlanganiso ye Commercial Workers Union unkosikazi Barbara Tanyanyiwa usola umdlalo owenzelwe izisebenzi libhanga le POSB lingaqhakathekisi inhlala kahle yazo.
Ukuthi ibank leyi yayingayenza njani umjaho lo okuthiwa yi fund run, zona izisebenzi zabo izazo zilamba kulezinto eziningi ezenzakala e-POSB lapho esasijengisela khona. Kulama indaba zobudlwangudlwangu, ukudlwangulwa kwabesifazane esibiza sithi sexual abuse. Kule ndaba yokutshontshelwa kwezimali ezama-stakeholders abantu ababhenka e-POSB ngoba ibhenki leyi sizwa kuthiwa yayenza i-profit engange-8.1 million, okungangokuthi ibhenki is a non-profit making organization. Njalo siyakhathazeka ukuthi i-profit yonke ilwana engaka.
Unkosikazi Thanyanyiwa uqhubekele phambili esithi inhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization ilomthetho ewuhlelayo ozakhangela ukudlwengulwa kwabesifazana. Lomthetho uzamele ulandelwe ngamazwe wonke angamalunga e-ILO.
Kulomthetho olungiswayo obona nge-sexual harassment ngoba yinto kade lokho imbambathwa isenza engathiwa kayikho. Kodwa kathesi sokuzakuba lo mthetho ozabamba amazwe wonke angaphansi kohlanganiso ethiwa yi-International Labour Organization, esithemba ukuthi nxa sokulo mthetho wona lowo uzayehla uye phansi uze uyefika kuma-companies aphansi. Ngakho thina sithi njengabo mama asithabanga njalo sizaqhubekela phambili sisilwa sibanga wona lawa amalungelo abo mama sivikela labo mama abadlwanguzwayo emsebenzini.
Umnumzana bo inkosi Shoko osebenza kwelinye lamabhanga uthi bona bakhangelele ukuphathwa kuhle labo njengezisebenzi eziletha inzuzo eningi emsebenzini.
Sikhangelele lathi ukuthi siphathwe kuhle kahle emsebenzini ngoba sisebenza kadalala njalo sibalutshwana. Impilo zethu sizichitha sisenza umsebenzi abantu abaningi sibalutshwana, okutsho ukuthi amabhanka kufanele lawo eqhatsha izisebenzi zanele kube yinto yokuthi sisebenza sanele, kungabiyi ukuthi umuntu oyedwa wenza umsebenzi wabantu abaningi. Njalo besiphathe ngendlela efaneleyo, iholo lethu lathi lifana nelomsebenzi esiwenzayo.
Ukungaphathwa kuhle kwezisebenzi kuyinto esivamile ngenxa yokungatholakali kwemsebenzi elizweni, njalo lokhu kubangela ukuhlukunyezwa ikakhulu kwabesifazana kwezocansi. Izisebenzi eziningi ezikhulume lentatheli izindaba yeStudio 7 zalile ukuthi zizwakale zikhuluma ngoba zisesabela umsebenzi wazo, njalo zitshengisela ukungathabi ngezehlakalo lezi. Amabhanga amaningi aqhatha abantu ngama-contract amafitshane esenzela ukuthi behlale bengahlalisekanga emsebenzini, okuyinto elethwa ukudlengulwa kwabesifazana ikakhulu abasakhulayo. Iholo labaningi bathi liphansi kakhulu nxa bekhangele ukuthi amabhanga la athola inzuzo engakanani, ngakho bathi bazakuya e-Reserve Bank ukuthi kwehliswe imali ezibhadalwa ngabantu abagcinisa imali zabo emabhanga nxa kusala ukuthi bekhuphulelwe iholo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Namhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona ngendlela eyavotwa ngayo izakhamizi zeMathebeleland lakobulawayo, lokuthi kanti vele kungani izakhamizi zavota ngendlela ezavota ngayo. Sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi udaba lwegugurahundi luya lusiba yingxoxo nje nxa sekuyiwa kukhetho.
Izanu-PF ungazulande ungazukhangelisise i-trend yakhona. IMathebeleland South yayivele igcwele i-constituency yama-war veterans. Abantu abangale babevele bengabantu abathanda iZanu-PF. Kwaba nje le nkinga la e-violence ukwekhiselwa nje, kodwa ngibona ngathi vele i-Math South yayivele i-stronghold yeZanu-PF. Ukukhona ukuthi sesikhangelisise ukuthi abakhethwayo bakhona abakwizana uPF bayazi nawo umsebenzi. Singasakhangelisisi ukuthi ngabe alliance kumbe ngabe olumhlobo. So kuqakathekile sibone ukuthi bona abantu abangenayo abezana uPF bayakwanisa yini ukuthi bathuthukise iprovinsi yakhona. Kubuhlungu abanye abantu abasapota nje abasekela i-NDC alliance, kodwa ngibona ngathi izana uPF yayivele iphethe iMathebeleland South.
Kodwa bakhona abathi isigaba lesi yiso esilempawu yombhuqazwe wegugurahundi eyabangelwa yilo ibandla asebelivotela lamhlanje. Kungakuhamba njani khona?
Uyabona ukuthi mnumzana nxa ungakhangela ungakhangelisisa igugurahundi nxa yayisingesiphiwa yi-epicenter ye-conflict okuxabana. I-generation le ekhona kathesi singathi sisiya phambili si-drifter sigeleza isiyakhatshana, abantu sebehamba bekhohlwa ngakho ukuthi nje into igugurahundi i-impact yakhona ekhethweni siba lutshwane. So loba thina singazi sithi ngoba wena lami singama-historians siyazi ukuthi kwenzakala, kodwa abakhona khathesi uzulu sekhona khathesi generation yakhona kathi sibona ngathi thina sibesuka sebekhohlwa ngakho, akuseyinto esingathi ngesikhiwa yi-electoral factor aba esisebenzisa ukukhetho. Mina ngibona ukuthi uqhakathele ukuthi sibe kwazi khonokho lati namanga njengama analysis akulezi izinto engasaqhakathe isithi ezingaqhakathe isiyo nxa abantu bekhethana.
Ake sikhangele kobulawayo, siyabona ukubana yikho lapho umanyano MDC Alliance othole pho seyizikhundla zonke. Kungakuhamba njani ikakhulu sesikhangela kathesi ukubana sebekungani abanye sebezisola ukuthi safaka abantu abavela ezigabeni ezingaso zethu lokunye kunjalo. Ukubona njani wena khona?
Uyabona ukuthi vele ibulawa yomthetho emthetho ayikuthi yayivele iyizaphu. Ngisacabanga ama-mid 80s ngama-90s vele babengabantu ababevotela izaphu. Kwathi kungena izaphu ngathi sibhili siphelile umdala sengene ku-unity bahle basekelana opposition. Kulesi ngathi ngesikhiwa yi-consistency ukukhetha iyophothini kobulawayo. Kodwa singaze sibone manje sokule i-migration yabantu abavela eMashonaland. Ibulawayo vele isigcwele abantu besiyoneni. I-integration evele esikhuluma ngayo bavele bekhona. Lo ungazi khangele ibhoso sibili kulabantu abaningi abalamabizo esiyoneni. Yikho mina ngihlala ngikhuluma ngokuthi lokho vele kimi mina uNgwenya odlalo eShurugwe wonema akulanda mina vele angilandaba lakho. Kumbe nginamo Shambira, kumbe ngu ngisiphezeni kumbe ngumdluli. As long as identify labantu bakobulawayo abanye bakhona bayakhuluma isiNdebele, ngibona ngathi kuyahambelana le mentality esingathi transformation yabantu bakobulawayo.
Ngokubona kwakho, ubona ungani kuzaguquka yini kukhetho oluzayo? Sibona abantu sebekhangela umuntu bengasakhangeli ibandla lakhe avela khona nxa sebefuna ukhetha.
Akusoze kuguquke. Yabona ngenxa yokuthi ama-structures, ama-candidates la mfethu avela kuma-structures. So ungazunge nokustructure. Ngisho mina ngangihlala kwenye imihlangano yabo-alliance yabo lamanye amaphathi labana ngisenza i-program bo-Violet Gonda. Kuchasisa ukuthi kulamanye ama-candidates loba elebizwe lesiNdebele kumbe elesiVenda kumbe elesindawo kumbe elesiDonga kodwa uyabe engazakali ngabantu ngoba kasebenzi labantu. So ungaze unandelisise ubuntu abantu abakhethwayo bakhona abafakwa ama-candidates akhona ngabantu abalamabizo atshiyene kodwa bayasebenza mase bayathandwa ngabantu abakumasezi ngamawadi. So i-trend yakhona ayisoze intshintshe ngoba akusizi kwenzakala ukuthi i-population yamaNdebele yedlule abantu besiyoneli kuzaba vele kuhlala kule integration. Angithi infiltration nanti integration. So ngaphandle kokuthi bona laba abathi khona kakufakwa amaNdebele bafake abantu kuma-structures abasebenzayo lama-structures bazabe belokhu besehlulwa kuma-primary election. So mina u-2023 akusoze kuguquke, kuzavele kuhlale kunjalo kuphela.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, besixoxa la kuhlelo lwethu lapho esikhangela indlela eyavotwa ngayo kusigaba seMathebeleland lakobulawayo. Sigqiba uhlelo lwethu kusasa lingakhuthwa lohlelo lelo. Kulomhlangano omkhulu olwazi lokwethula imbiko kusetshenziswa imitshina yalezinsuku o-Information Communications Technology ngesilungu eHarare emizameni yokutholisa ilizwe ulwazi lomsebenzi wokuthengwa lokuthengiswa kwempahla kusetshenziswa imitshina le. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lo mhlangano oqale izo leHarare ungenwa ngabamabhizimusi eZimbabwe alabobungcitshi emsebenzini oweICT. Iningi labamabhizimusi bathi bayakubona ukuqakatheka kokusebenzisa ulwazi lemtshina yangalezi nsuku eICT ukuthuthuka ikakhulu kuzinga lwezemfundo. Unkosazana Manda Kwaze wenkampani e-Ejumate elungisa okuyimitshina kwamakhompyutha kuhlobo lwama-laptop lama-tablet uthi abantwana besikolo se-primary le-secondary eZimbabwe bangaphathiseka kakhulu nxa bengathola okuyimitshina okunje kuzifundo zabo.
Ifundisa ngendlela elula ejabulisa abafundi ngoba ile-video yezifundo abazenzayo, amabhuku abawenzayo kunye lethuba lokuphendula imibuzo kalula.
Uthi lokhu kulula kulokuthenga inqaba nenqaba yamabhuku ezifundo ezijiyeneyo. Amankampani afana lebo amakhala ekhukhwini e-Econet Wireless lawo aqakathekisa ezemfundo ngokusekela izifundi ezifika ke kungxenye yesigidi 500,000 kuzifundo zayo phansi kwehlelo lwayo olweRuziwo. Kuthi inhlanganiso e-Computer Society layo iqakathekisa izifundo eze-ICT esigabeni semfundo ye-primary lakubabalisi. Umnumzana Leon Robolt wenkampani Air Brother uthi ezi ICT zisebenza njalo la kumabhizimusi njalo balomtshina othiwa iBrother.
It's an embroidery machine, so basically it comes with preloaded
loom. Umtshina othiwa Brother oyenza iembroidery ubuya ulungisiwe ulakho konke okudingakalayo njalo ulakho kudinda konke okufunayo. Kulembu okufana lama pattern amabizo elogo.
Imitshina yolwazi lwakulezi nsuku iqakathekile ikakhulu elizweni elifana leZimbabwe elisemsebenzini wokuzithuthukisa ngokuphangisa. Ingcitshi zalo msebenzi zithi ukuze lokhu kwenzakale imisebenzi ICT imele isekelane lamabhizimusi ukuthi esebenze kalula. Umnumzana Tenda Tafiranyika usebenzela inkampani e-RiskTech njalo uthi sebelomtshina ongasetshenziswa ke uhlanganisa konke okudingakalayo ukulondolozwa kwembiko kundawonye.
Which comprises of an application layer and a database layer.
Sile server ele application layer, le database layer, kanye le middleware layer. Okutsho ukuthi silomtshina munye ungadingi ama-server amaninginengi.
Ele Zimbabwe lineziqondiso zokukhuthaza imicijo emithathu egoqela ukutholakala kwamagagasi ebulenjini, i-network ngumuntu wonke, ukusetshenziswa kolwazi lwe-ICT emfundweni yezikolo kunye lakuzulu jikelele ezindlini, lokusetshenziswa kolwazi lolu kwezamabhizimusi okungathuthukisa umnotho welizwe ngesiqubu esikhulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Umthethwandaba we-Constitutional Court eSouth Africa usunqume ukuba akusekuba licala ukubhema insango kulelo lizwe. Lo mthethwandaba uthethe lesi sinqumo ngolesibili usithi idale lephalamende sokuzamele lihlaziye ukuthi umuntu uzavunyelwa ukuba lensango enganani. Kodwa kuzaba licala ukuthengisa insango lanxa umuntu ezavunyelwa ukuzihlanyelela ebheme esendlini yakhe hatshi emphakathini. Ilizwe leSouth Africa liba ngelinye lamazwe agoqela eleMelika asevumeze ukubhenywa kwensango ethiwa njalo iyelapha inhlungu ezijeneyo nxa umhluzi wayo ungenziwa umuthi ongadakiyo. Intombi endala uSandra Ndebele sigqibela uhlelo lwethu lengoma kemnandi ethiwa yona nomalanga. Sengakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Bakhona asebesola umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani leziphathamandla zikahulumende wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usukile elizweni izolo elibhekise emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo ntambama ngo-half past seven. Igama ngu-Chris Gande.